leli
lingathi litsha ngithi ngoba asilalo thina leli khefu okuthokona i-President Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangela izinto babheke emuva babheke phambili. Mina ukubona kwami
manje nxa uqathanisa le khaya ubona ungani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe komunye umnyaka kwela kusasa.
Angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngenxa yokuphoza kufana nalalukana okwakusezonga umoyi umgabe okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kuba i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday.
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguzulu wonke yini, kumbe bakhona ababe bekhonona?
Bakhona ababe bekhonona, bangabakhona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresident wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle mbona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu loko loba uqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likapresident, President's Day.